Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walomkela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 18 ngokuhlangula 2024 ku Cape Stube. Endabeni zethu lamhlanje. Abantu abaningi bakuchothoza kwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni awenze lomkhokheli wakwale Russia.
Ama-political parties ndibana esenze ama-pronouncement ukuthi afundise izibantu bani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba urhulumente omanyano kwele South Africa.
Imkhuhlane nje yabongqondo yimkhuhlane esihluphayo emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanileyo.
Izakhamizi zikhala ngokuswelakala kwemijile mitshina emakilinika lesibhedlela emaphandleni. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abantu abaningi eZimbabwe bachothoza ukwethulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa osemhlanganeni eSt Petersburg kwele Russia. Lapho tshele khona umkhokheli wakwele Russia umnumzana Vladimir Putin ukuba kahlalisekanga ngobudlelwano belizwe leZambia eleMalawi leleMelika. Uthe leMelika linika amazwe la imali yozomvikela ukwenzela ukukhawulisa eleZimbabwe. Bathi bekungamelanga uMnangagwa ethule lokhu ngoba kuza kwenza amazwe la angadlelani kahle leZimbabwe. uMnangagwa uphinde njalo watshela uPutin ukuba abafuna ukuthatha impisi ezikwele Zimbabwe bayavunyelwa ngoba ziningi kakhulu. Kodwa uPutin utshele uMnangagwa ukuba ilizwe lakhe lalo lilempisi eziningi. Ziqhubekela phambili inkulumo zokubumba urhulumente womanyano kwele South Africa. Ibandla le-African National Congress lehluleka ukuthola amavoti eneleleyo kukhetho olusanda kuqhutshwa ukuze libumbe urhulumente lizimele. Axokozela amabandla ezombusazwe acelwe ngele-ASC ukuba ancedise ukubumba urhulumente. Ukuze sizwe okuningi ngodaba lolu, sixoxele ingcwethi kwezombusazwe Mnumzana Fortune Mlalazi.
Sesizwe kuphela amaphathi epronouncer ukuthi ubani kasimfuni, kodwa kufanele bakunanzelele ukuthi inature ye-negotiation igcina isenza ukuthi ama-demands obukade wafakile ekuqaleni aphethe ungazange uphumelele kuwo ngoba kuyasokufanele ucompromise. So ama-political parties ndibana esenze ama-pronouncement ukuthi afuna izibani lobani. Esiza kubona ekugcineni ukuthi kuzaba le compromise.
Ye, nxa sukhangele kodwa kuyaphumani, i-ANC ngeke yazimela yodwa yini?
Ye, le ngenye option elayo ye-minority government, kodwa uhlupho lwayo yikuthi sithathe umzekelo sokapresident we-ANC uRamaphosa. Lama cases akhe anjengephalaphala angareyizwa e-parliament kube lula ukuthi kuthiwe vote of no confidence. I think bangayi-avoid-a ngoba bazawe belohlupho olukhulu kakhulu. I-ANC yebo ithungamele ekhethweni and isikhumbula ukuthi yele ele 40% idinga just above 12% ukuze yenelise ukubusa. Ngibona ngani kuzaba la maqembu athile azagcina ehambe ku-coalition layo i-ANC. Indaba ye-national unity late yena kodwa ikhuluma ngayo ngibona ngani ayisoze ipase. Singagcina sile coalition ye-DA kunye le-ANC kodwa amalunga e-ANC ayalamaneni. So i-ANC phakathi kobunzima, head or tail, uskiye sasimdlala emadwaleni elwagwelo, i-ANC part wenkinga ngathi ithi head kuzayichaya, ukuthi tailor kuzayichaya. So isebunzimeni obukhulu kakhulu.
Umnumzana Fortune Mlalazi ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo wexoxa le Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eWashington. Kwezemaphandleni izakhamizi zekatshetshete esigabeni seWange zikhala ngokuhlaselwa yimikhuhlane ekhuqela eyembukuzane, ingqondo, inyawo, izithuthwane leminye engelaphekiyo lula, zisithi akulamithi lemitshina eqondileyo ezibhedlela zikarhulumente, kubika uNokuthaba Dlamini.
Omunye wabakhala ngohlupho lolu ngumnumzana Mandla Nkosi Mudenda oyisakhamuzi esigabeni seChisuma, othi amakilinika emaphandleni kawalamithi njalo lentengo yokuzelaphisa ezibhedlela ezizimeleyo ilukhuni.
Umkhuhlane njengabo BP, otshukela, umkhuhlane njengeyamehlo, amaqolo, amadolo, amafitsi, so imkhuhlane njengabongqondo, imkhuhlane esihluphayo emakhaya, so asitholi i-treatment ekwanile ukuthi sisizakale.
Omunye wabaphathekileyo emzimbeni ngumnumzana Philip Ncube oleminyaka engamachumi ayisitshiyagalombili lengxenye 82 othi uphila nzima.
Ngibulawa zinyawo, konke amadolo, konke iqolo, isisu, ikhanda, kade esamehlo kasaboni, ngingumuntu nje osetshone hlezi kuphela.
Omunye njalo ongaphilanga ngunkosikazi Florence Mkandla owesigabeni seHlanganani esidobe.
Kade singangisakwanisi ukuba ngusobhuku sokuthi uthi hhayi sengithiyele ukuthi bangenise umntanami ukuthi abe usobhuku ngoba ngisakwanisi ukuhamba.
Uncube uthi loba besiya emtholampilo bafika badluliselwe phambili ukuyahlolwa emtshineni, kuhlupheke imali yokubhadala.
Ukuthi akubone udokotela uyabe efuna imali, mtshina yangakhona kasi alenelanga la. Uyathi uyafika uzosothi umtshina onjalo use-Richard Morris esibhedlela khona.
Isikhalazo sakhe sicizelelwa njalo ngokhansila wekatshetshethe umnumzana Give Me Again Moyo, othi baningi abaphathekileyo emakhaya kodwa ngesimo semali bagcina bedlula emhlabeni besemakhaya abo.
Njenge-cancer yona umuntu uhla give up, uhla zidele ngenxa yokuthi uwakwazi ukuthi i-cancer kayelapheki. Kodwa kungabe kade ethole imali umuntu lo kade ezakwanisa ukuthi ahanjiswe noma ayenze i-chemotherapy lesa siyizwe eyenzakalayo kwezindawo.
Umoyo uthi isabelopho sesonke semathebhele le North selabantu abalemikhuhlane efana lebalisiweyo, ngakho kuyadingeka ukuba uhulumende ahlenge uzulu ngokubelaphisa. Inkulumo yakhe isekelwa luphenyo lweZimbabwe Vulnerability Assessment emaphandleni akulesi sabelo olufakaza ngohlupho lwemikhuhlane kulindawo. Ngokomzekeliso bathi inani labantu abangamachumi amathathu lesithupha, 36% baphila legcikwane le-HIV, kwande njalo imikhuhlane yetshukela, e-high blood pressure, izithuthwane, ezinso, ufuba, izinyawo leminye. Imizamo yokuxhumana lesikhulumeli sogatsha lwezempilakahle umnumzana Donald Mujiri yehlule ngoba engabe phenduli imibuzo ayithunyelwe ngumsakazo lo. Kodwa uhola isabelo lesi umnumzana Richard Moyo uthi sokwasungulwa ukwakhiwa kwesibhedlela esizamela isabelo lesi eLupane esizahlonyiswa ngemitshina lezinsuku. Ngimele iStudio 7 ngiseka Chechete eWange, nginguNokuthaba Dlamini.
Langlela nampawa fubembula,
langlela ntwandwe,
langlela
ntwandwe,
langlela
mshweshwe.
Okwamanje sike sizwe okwethulwe nguSithandekile Mhlanga kuStudio 7 namhlanje.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sicubungula ukuqakatheka komkhosi wenxwala, kulandela ingxoxo eqhutshwe ngalolu daba kuyona le iviki njengengxenye yeBulawayo Arts Festival ehholu yeMcDonald's emzilikazi koBulawayo. Sixoxa lo nkosikazi Patricia Chabalala
ongomunye wabakade besabela ulwazi umphakathi ngenxwala njalo ekhokhela intombi zomhlahlandlela ezingamajiji.
Inwala ibikhangela ngesiko lethu, njalo ineyiko yezinto ebisenza sithole izulu, sithole ukudla, ngokabekukhangelelwa ukuthi unqwala kwekuyisikhathi sokuyabika emidabini yethu sibika sesibambe ukuthi sithole ukulima ukuyisikhathi sokuthi nxa sokufikwa futhi ukuthi kudliwe nxa sokusetshenziwe kuyobikwa futhi obekuvikela imikhuhlane imikhuhlane enjengabonyongo enjengani na abantu sebelande ihlobo sokulima ngoba unqwala bekuyisikhathi sokuthi khonakhona abantu babisela okwethumi ngokufanana lokuthi babisela okwethumi siza inkosi ithayizini yona kwayo ibize likhona ngoba bekusabikwa luhanjiswe enkosini inkosi kubize ukuthi ivumele abantu ukuthi bangazidlela sokubikiwe
sikubonile embuthanweni obuqoqiwe owencwala ungomunye wabakade besabela abantu ulwazi yiluphi njalo olunye ulwazi olwabele abantu njalo abesifazana bangena ngaphi lapha ukuncwala lamantombazana
abesifazane bangena kakhulu ngoba yibo abanamandla abantu babananzelela ukuthi omama yibo ababusi abakhulu yibo amabutho amakhulu uyabona i-50-50 kuvele ikhona la kudala besingayinanzeleli ungananzeleli ukuthi omama yibo abakhangela ukulima yibo abakhangela okokudla yibo abagcina imuli so bayangena kakhulu enqabeni ngoba yibo abakhangela ukuthi imuli zidlile ziphatheke kuhle ziyaphila bekhangela lakuthi omngabo ukuza ukuthi akuba amakhosikazi uyabona ababuthi isikhathi esiningi behlala besegangeni bezilile odonda ababasabe bengekhaya bekungisa zonke izinto lezi njalo umnwala incedise kakhulu njengoba ubona lamankazana amatshitshi bezofundiswa amatshitshi ukuthi bazivikele enqwabeni khonapha kekengxenye yokufundiswa ngendlela yokukhuliswa kuhle nokuziphatha ukuthi bengayi emacansini isikhathi singasizi engakwazelelwa engakwa indlela yakhe yokuthi ayikwenza ingabafika besephonde uhambe emacansini bezivikela futhi lomkhuhlane njengakubonana ongculazi ama-f t i so ibilungisa amankazana kakhulu inqaka ngoba bebefundiswa ukuthi baziphathe ngendlela yokuzivikela
kungavuma ukuthi umkhosi wencwala lo uqhutshwe kulezi nsuku
ye kusamele velibiseli kusamele benzeli ngoba uyabona isizwe sethu sililimele ngoba sibafise ukwenza imikhuba eyayivele isenziwa ibavikele okuqakathekileyo ukuthi kulekekubisele kwenziwe sesiqalile njengoba besokuqalile kunje sokuqalile sokubeke kuye phambili abantu besifundisa isizwe sifundiswa kusenziwa nendlela ezizakwenza ukuthi isizwe sonekisa ukuthi sithole amanzi khathesi nje kalikho nenyakhonoko khathesi abantwana badlakazekile baphephuka buhlungu bazikemula benziwane nokuthi akusabambela imikhubo lamasiko ethu abantwana sebephenda ukuba ngabantu bokuzihambela nje azenze naphila impilo yakhe nje umntwana basela kuvikeleka khona kuhlata okwakukhona yikho mina ngithi kubuleke kubuyeke kuyenziwe singasebenza futhi kube kuhle lohulumende nxa engavuma angathi zaleli into ezinengile ngathi zimele ithithi siphile silandele imikhubo yethu angamangala lelizwe lingabuyela ebuhleni obukhulu benhlonipho enkulu nokugcinakala kwesizwe buhle lakhona-ke yibo abangasinda kamthakazi bekuvele kukhona ngifuna ukuthi ukufuna ukusebenzisa yikho bekungala mkhuhlane eminengi kungalazinto ezimbi zonezo ezibona zisenzakale ngoba bekunemikhubo ebikhangelwa yinkosi nabakhosikazi
leyo bekuyingxoxo lo nkosikazi Patricia Chabalala ophatheke kwingxoxo yokuchasisa ngokuqakatheka komkhosi wencwala asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha lilami usithandekile mhlanga ngikhonapha eWashington DC
siyawankulu sithandekile mhlanga wothi ke sike sizwe ukuthi uChris Gande usiphatheleni namhlanje
lingalitshona njani silukandaba siyadibana njalo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi isikhulumeli sogatsha lwabatsha kubandla le-MRP Okwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzane.
Linjani balaleli bomsakazo? Yebo, sike sathi ukubothwa kuyona leyo ulwesithathu odlulileyo, sibotshelwa ukuhlambulula lokukhipha ingcekeza ekhona egangeni esigcwele egcwaliswa ngabantu bokuza abazibiza bona bethi bangamapostori. Egangeni lapho into esihlangana lazo ikakhulu lapho besikhona ngaleli iviki besiseporweni endaweni yeCountry Park lapho esingathi khona bagcwele khona kakhulu ukudlula indawo zonke zakobulawayo. Uzonanzelela ukuthi basakaze labalaleli kulezikhali abazisebenzisayo laba bantu ezigoqela imhedla yezingqamu, indiwo, amanarithi, amapikitsha abantu afakwe emabhodleleni, amagama abantu abothelwe ezihlahleni. Ongakunanzelela okwinto kwakhona awungeke utsho ukuthi lisonto ngempela kodwa ngathi kuhlangene lokuthakathana phakathi. Esikwenzayo sihamba sichisa lawa amalembu angamaflag abafakayo njalo laba bantu abaningi sebelemishasha balemikhukhu balima lembida khona egangeni okuchaza ukuthi ngabantu asebehleli banzinza akuseyo sonto kuphela kodwa sokuzindawo zokuhlala lokuhlala khona. Kulabantwana abancinyane okufanele ukuthi ngabe basesikolweni kodwa bekhanya labo khanya kungamakhosikazi alabo bathi omathi baba.
Manje abantu bona laba ngabantu abavele besithi kuyini abakwenzayo?
Labo mathi baba abanye bakhona kulele lisonto abanye sibathola bengabantu vele abadakiweyo okuchaza sobala ukuthi akula nkonzo eyenziwayo.
Sike sezwa umanisipala laye esithi udaba lolu luyamkhathaza usefuna laye ukuthi angenele. Selike lezwa yini kumbe lahlalisana laye umanisipala?
Umanisipala singakaqala uhlelo. Uhlelo siliqale ngenyanga le edlulileyo nge-Wednesday ngoba sinanzelela ukuthi ngokwesintu ilanga lango lesithathu ilanga lamazinyo. Yikho lathi sikhethelwa nalelo ilanga lokuthi sibakhiphe. Bona sesibakhiphile emalokitshini phose wonke wakobulawayo agoqela laphana enoxima agoqela iCountry Park onjube olobhengula wonke amaganga enkulumane iganga lasephumula. Umanisipala sakhuluma laye sahlala laye phansi wasichazela sobala wathi yena imizamo ayizamayo iyehlula ukuthi khona bebakhiphe laba bantu. Yikho lathi sikubone kufanele njengezakhamizi labahlali bakobulawayo ukuthi sizisukumele sibasuse laba bantu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe secala bani njalo umamangala ube ngubani?
Wona amapholisa ebengakasiyethesi icala kodwa obemangele kukhanya ngomadzibaba omkhulu okhangele wonke amachurch wona lawa asegangeni day bebe sebehaye amabhawu ukuthi azotshaya amalunga wethu. Ngokunjalo lawa mabhawu babuye behamba lawo lamapholisa kodwa ke sebesithatha basisa enkambeni safika sawachazela amapholisa uhlelo esingalo. Lawa amapholisa abatshela ukuthi labo abalamvumo yokuthi baye egangeni basebesixwayisa ukuthi ngalesi sikhathi besephenya lolu daba akumelanga kube lomuntu osegangeni. Lathi basebesinikeza iwarning bathi akumelanga sibalande futhi njalo ngoba besokulodlame besokungathi kulofuna ukuchayana phakathi kwamabhawu abehaywe ngabomadzibaba lamalunga ethu.
Ungasitshela ukuthi amapholisa aze alibophe alethe secala bani?
Bekungelacala ebese siliyethesiwe kodwa uma simangalela onguye umadzibaba omkhulu ebe semangalele ukuthi indaba sichise amalembu abo lokubulala indiwo zabo ngoba bebekhala ngokuthi thina siyenze i-property damaged entweni zabo abazithengileyo. Bebalisa lokuthi indiwo zabo zingama $80 udiwo lulodwa ngoba zinengi kakhulu indiwo laphana esifike sazivulala, manengi kakhulu amaflegi laphana esifike sawachisa. Kodwa ke icala akusabhalwanga docket. Amapholisa sekunanzelela ukuthi sabachazela ukuthi thina okwenza sachisa lezi zinto kuyikuthi kungaphandle kwesiko lwesintwini ukuthi kube lamadende asegangeni. Hawu bazwisisa yikho ukuthi ukusuka kwethu enkambeni.
Lo ke bekungumnomzana Zibusiso Mhabahaba Mkhwananzi isikhulumeli sokacha lwabacha kubandla le MRP ebesixoxela ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngo Chris Gande asidibaneni njalo ngeviki ezayo sikhathi sinye lilale.
Siyabonga kakhulu Chris Gande ongadinwa lakusasa. Kwamanje sike sizwe udaba oluveza imibono kahulumende weMelika.
Abesifazane labatsha bayinsika yokuthula lomvikela emhlabeni jikelele ngokutsho komanyano wamazwe omhlaba o-United Nations. Impela nxa ukulinganiswa kwamathuba obulili kungakhuthazwa ngesikhathi sokukhula, ukuthula lomvikela kungaphathisa ukwenqabela ukuthi kungabi losapho oluvimba ukuthuthukisa kwamathuba abesilisa labesifazane. Ngokunjalo inhlelo eziphathisa besifazane zingancedisa ukukhuthaza umphakathi ozinzileyo. Elimelika kade langukholwa ukuthi ukuphakamisa abasakhulayo ukuphakamisa besifazane. Ukuphakamisa besifazane ukuphakamisa abasakhulayo. Ukuphakamisa bonke bobabili kubaphakamisa lokuphakamisa umphakathi wonke ngendlela yokuletha ukuthula lokuvikela umhlaba wonke jikelele, kutsho omela elemelika kumanyano we-United Nations unkosikazi Linda Thomas Greenfield. Ngokuswelakala kwenhlanhla siyazi ukuthi sikhuluma nje abasakhulayo ikakhulu abesifazane yibo abathinteka kakhulu ngesikhathi sempi. Impi iphazamisa imfundo yabo, yehlise amathuba elakusasa eliqhakazekileyo. Iyavimba amathuba abo okukhuluma okusezinhliziyweni zabo, inciphisa amathuba okuphatheka kwezomnotho elizwe. Kungakhathalekile, sesibone abasakhulayo bemisana lobunzima lobu emhlabeni jikelele besiba yibo abazilungisela elakusasa labo, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Kumele senze konke okusemandleni ethu ukubaseka lokubaphakamisa abasakhulayo laba. Le indikimba yomkhankaso welemelika othiwa The United States Strategy to Prevent Conflict and Promote Stability otshengisa usekelo lwethu ekuvimbeni impi ekhona kathesi kukhuthazwa ukuphatheka kwabasakhulayo labesifazane. Kusetshenziswa ubuciko obubanzi obogqugquzela ukuthula lomvikela. Ayisikho kodwa ukwenza, yikho esimele sikwenze, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Le ayisimgoqo esibamba ngamandla ukuthi amazwe ayilandele njengalokho okuthiwa ngabanye. Le yimigoqo ecelwa ngabasakhulayo balawo mazwe. Ekugcineni, ukuthula lokuzinza kungaba khona kuphela kungaba lenhlelo ezikhuthaza ukukhulumisana, kutsho u-ambasada Thomas Greenfield. Ngokunjalo, kufanele ukuba sisebenze ndawonye ukubuthelela amandla abasakhulayo labesifazane ukuze sisebenze labo lamuhla lansuku zonke.
Leyo bekuyimbono kahulumende weMelika.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Njengehlala yenza nanti uhlelo abaculi bethu. Number 10, number 10.
ibhaqanga yamculo esintu ogijima negazi lona uthokoza nokamncube weqembu lemenemene bakwethu. Ngithi anginazisi ukuthi sesiyikhiphe i-albhamu entsha esihloko sayo sithi Imali Yami. Album iyatholakala nje kuma digital stores zonke nje khona ubani Amazon obani bani namayela Spotify nabo Apple Music iTunes njalo njalo nje ikhona bakwethu. Futhi ke kule album ngisebenze nala madoda evele bengisebenza nayo ekuqaleni ubaba uMaqhude Mkhize lo ngebhayibhile sesishiyile emhlabeni ushiye edlala ubasketball wakhe ngendlela emnandi kakhulu. Kule gitar sisebenzise uThemba Tsotsi Dlamini lo wayedume wayesedlala abakhwenyana nabangani nendoda engaziwa noFelewa. Wasekuthi kuma keyboard sasebenzisa uKhehla Nkosi, hhawu udlale kamnandi fana kamnandi ngendlela esimanga. Bakwethu imnandi album ngiyithola nje itoro ngezama-digital stores. Ya, imnandi ngoba phela abantu abaphesheya Nkosana kubuhlungu ukunzima ukuthi besibadayisele ama-CD ngoba bakude kakhulu ama-USB, so kuyikho ukuthi beyilandele kuma-digital stores. Noma uza kwethu esinaye ukhuphe 0834852194.
Lesitshele phela ukuthi njani lo ndoda uyazi usikhumbuza ama Soul Brothers. Libona njani ke ingoma zakhe? Lizibona njani ingoma zakhe zonke lezi? Kodwa ke kulokunye sifisa ukuthi silitshele khona. Kulabantu bakhuluma ngezenguqu lapho ukuthi Zimbabwe Warriors leSoto bakhala abantu. Bathi 2-0 konapho ke ukushaywa kunzima kakhulu ukuthi iqembu leZimbabwe balishaya ngendlela ebuhlungu kakhulu. Sike sibone ke kulobusane emgumbo uthi kambe kwenzakala ukuthi isicele kukhafu sicele la kuzipha kufifa ukuthi kuye kuvalwe phela ezomdlalo lezi sibonazane eZimbabwe kayenzi kahle. Kuzobuya ke uDumo Oluhle uthi hayi phela sibonazane uBrito kayingcono kakhulu kunalokho esikubonayo. Kuzobuya ke uSimisani uthi akuxotshwe amazigi la avela eBhilitane adlalela amaqembu amalutshwane angaziwayo lapho ukhuluma ngamajaha lawa awenguqu kodwa sibuyele futhi sizwe ke ezomculo siyaphambili. kachayinje uDelmans umenemene sikakehlukana nezihlobo zethu sikesikhangela indaba yezigokhela abantu abaningi bachothozwa kwedulwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa emhlanganweni awenzela umgokheli wakule Russia. Sigqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olubalisa ngemjabulo ngumthembo ozithembayo uGibbs Dube. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.